kusho abene kancana ngazi ukuthi bo lami kunjanisile kodwa ke singazi ukuthi yaphambili ukuthi nje angintilaba wona la awe Iowa la ajayele ukuthi abe ngumphembandlela singazi njalo ukuthi kuzahamba ukuthini kolapho yena umfana uba right uright ukuthi nje kungathi kuya idiza kancane kodwa nxa umlalela umhlola kuhle hayi ujaho hlangene uhlangene kumbe umama ohlangene
ye kodwa nxa sikhangela manje ngomnumzana Sanders ubona njani siseyaphambili ulakho yini uSanders ukuthi agcine siba nguye ozancintisana lo Trump
hayi uSanders ungathi kangimboni amadoda la okunye okungathi kuyawasisa yena lo Biden lo gogo ingwathi ubudala unobulabo ngwathi kuyabachaya mbijana undoda uqina umdala mdala yena azabe phambili usuke wangathi uchaya la inhliziyo khathesi umbona ngathi ubudala unobulabo ambona ukuthi buyasiza kakhulu abantu bafuna umuntu omutsha lokho kwasuka ku-Obama laphana abantu bangathi bafuna igazi elitshisayo angithi uyabona ukuthi lo usisinyana lo uGorbachev ungathi ukuya uba lomdlandla ngoba ekhona khonaphana ngobutsha bakhe mina ngokubona kwami ngibona kokubadlala
sike sizwa ukubana impumela ibiphuza ukuthi iphume eyokhetho lonalolu kade luqutshwa khona le Iowa abanye sebecabangela ukuthi sekungena izekhi la ukubone njani
ya bekungathi kuyasolisa obinto kwangkhona kodwa ke ngibona ngathi bekungathi kusuka kakhulu esigodlweni esikhulu e-headquarters ukuthi ake libambe kancane sikhangele ukuthi kuhambe njani njengoba bezokukhanya umdala ezechaya wafika phansi kunemba 4 khona